Thanks, Michael. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga mavela silo Chris elichona njani mthwakazi omuhle ikudibana ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba lomzukulu kamongameli uPresident Robert Mugabe mbone yani kuzamnikeza ithuba lokuthi ayethe esikhundleni athiye ezombusazwe ngoba ithuba lokuthi eqhubeke ekhangele abazukulu lokuthi abuse ilizwe sizamdlimela.
UZulu uthi umongameli Mugabe sokumele achiye isikhundla ukuze athole isikhathi sokuba lemuli yakhe nanko eselomzukulu.
Sina nje ngenhlanganiso yezisebenzi lokho siyakudabulela kakhulu ngoba sakhe sakukhuluma kule-labor reform. Sathola ukuthi amanye ama-employers babekhanya ngani hhayi abakuzwisisi. Sidakathe sileke silobhuthi bonke bakuzwisisa ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi obaba labo bancedise.
Uhulumende uthi uzasungula umthetho opha izisebenzi ikhefu elibhatalwayo nxa omkabo bebelethile i-paternity leave. Inhlanganiso ekhangela umsebenzi wokuhlela kuhle imoli eZimbabwe National Family Planning Council isisungule indlela entsha yokuvikela ukuzithwala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe sekhuthaze umongameli Robert Mugabe ukuthi achiye isikhundla ukuze athole isikhathi sokuba lemuli yakhe nanku phela esebusiswe ngomzukulu wakhe wakuqala. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umongameli Mugabe uphindele ekhaya lamhlanje evela kweleSingapore lapho akade ebona umzukulu wakhe wakuqala ozelwe indodakazi yakhe uBona ngenyanga edluleyo kaMabasa. Ekuphendukeni kwakhe abantu abaningi bakwele Zimbabwe bathi leli sokulithuba elihle lokuthi umongameli ehle esikhundleni aziphumulele ayekele abaseselamandla ukukhokhela ilizwe ukuthi benze njalo. Isakhamuzi semzini weMagwegwe umnumzana Dingani Mpala uthi lokhu kuzamnika umgabe osebuse ele Zimbabwe kusukela lithola uzibuse ngo-1980 ithuba lokuba lemuli yakhe.
Ukuba lomzukulu kamongameli uPresident Robert Mugabe mbone yani kuzamnikeza ithuba lokuthi ayehle esikhundleni athiye ezombusazwe ngoba ithuba lokuthi eqhubeke ekhangele abazukulu lokuthi abuse ilizwe sizamdlimela.
Lokhu kugcizelelwe ngosakhula webandla le-MDC ekhokhelwa nguNcube uMavelasi Nhlanhla Ndiweni ochaze umgabe njengomuntu olobugovu olokhu ebambelele embusweni yena engasafunwa ngabantu.
Umgabe ligovu angiboni ukuthi angathiya umbuso ngesikhathi lesi sibuyayo ngenxa yokuthi khona sekukholise kakhulu ukugada izinto egcwala izwe lonke ebhile sedla imali yelizwe babhiliyoni ama-US dollars ewadliwa labantu abakhe. Ngibona ngazani i-appetite yakhe yokushopa emazweni, i-appetite yakhe yokuphamba ngezindege ayingeke yenze ukuthi lakhe athiye umbuso nje ngesikhathi seduza lesi sikhangeleleyo.
Umbono kaNdiweni usekelwe yisakhamuzi seMpophoma uNkosazana Sibonokuhle Ndlovu.
Thina njengabasakhulayo sasikhangelele ukuthi njengoba uRobert Mugabe eselomzukulu ayeke embusweni ngoba uyasincindezela nginje mina sengaqeda e-university angisebenzi angilamali kodwa yena umntanakhe uyakwanisa ukuthi ahambe ayebelethela khona le emazweni eSingapore ilizwe lona lingalamali kayehle vele embusweni ngoba sesikhathele ukubuswa nguye.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uNkathazo Sibanda uthi ukubusiswa kukaBona yengane engumfana akusoze kuguqule isimo sezombusazwe eZimbabwe esithi kakuthiyane lalolu daba alulamsebenzi. Kukhona okuqakathekileyo okungakhulunywa ngakho okuphatha impilo yabantu nsuku zonke okufana lendlala, ungatholakali kwemisebenzi, ukusilela kwemali, hathi ezikamzukulu kaMgabe.
Akuthiyaneni lomzukulu kaMgabe, ilizwe libhekane lendlala lokuswelakala kwemisebenzi. Imuli kaMgabe ayisoze ilethe inguquko. Asikhulumeni ngokunye.
Unkosikazi Bona Chikori ubusiswe ngengane engumfana kwelesingapho ngenyanga edluleyo kaMabasa. UMgabe utshele ilizwe ukuba indodakazi yakhe ikhethe ukuyakhululekela phandle kwelizwe ngenxa yokungathembi odokotela bekhaya okucunule uZulu weZimbabwe omethese umlando wokuwona ilizwe ebelilihle kangaka okugoqela ezempilakahle osokwenze lo mntanakhe acabange ukuyakhululekela emazweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uhulumende uthi sezasungula umthetho ozakwenza ukuthi abaqhathi baphe abesilisa ikhefu elibhadalwayo lapho omkabo bebelethile. Lokhu kuvezwe ngumsekeli kamphathintambo wezisebenzi uMnumzana Tapuwana Shemashingayitse ngeviki edluleyo emhlanganweni awenze lenhlanganiso yabaqhathi iConfederation of Zimbabwe Industries eGweru. UMashingayitse uthe akukabekwa isikhathi sokuthi lokhu kuzaqala nini ukusebenza ngoba kusakunengo okumele kulungisiswe ngezemithetho. Kodwa uthe kungaba ekupheleni komnyaka. Inhlanganiso yesebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyalemukela lelinyathelo. Siqale ngokubuza umkhokheli walenhlanganiso uMnumzana George Nkiwane ukuthi balibona njani lelinyathelo.
Sina nje ngenhlanganiso yesebenzi lokho siyakudabulela kakhulu ngoba sakhe sakukhuluma ku-labor law reform. Sathola ukuthi amanye ama-employers babekhanya ngani hhayi abakuzwisisi. So silakathe sileke silobhu ukuthi bonke bakuzwisisa ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi labo baba labo bancedise. But bona babekhanya ngkhona kwenje ngokuthi hhayi nokho kuza kuba le-abuse. But nasi kubona ngoba vele sekuyi-trend eyenzakalayo nje. Amazwe amaningi vele sekune-paternity leave. So sinasasikhanya ngokuthi kanti thina njengeZimbabwe lathi yindawo sifuna ukusalela emuva.
Kodwa ke abaningi ngababuza ukuthi njengoba abaningi vele kabala misebenzi kuyaphathisani khona.
Ye kunjalo but abanye basemsebenzi indawo kuyabancedisa. Ye abantu abaningi vele ningasikhuluma ngezinto ezinje so abakhangela nje i-current situation. But mina siyasikhangela i-current situation laphambili ukuthi phambili indaphana labantu bethu laba bazafuna ukuthi laba bakholise khonoko okukholisa ngamanye amazwe. Singakhangela kade zishiwo abantu abaningi bangathi akanti kovele kuzancedakani. But angekanceda abantu abaningi kathesi ngoba balutshwana abasebenzayo. But ngaphambilini laphana akuzanceda abantu abaningi ngakuthi into sezilungile lapha eZimbabwe.
Libona ungani kuzavinjwa njani ukuthi abantu bengaqelebezeli?
Loko kuyahlupha babagande. Asingeke sanike i-guarantee but sithembe nje ukuthi abantu njengezisebenzi umuntu angephiwe i-paternity leave laye akuzwisise ukuthi i-trust yona leyi evele kwi-employer laye aphindisele nge-trust ekhangelele umuntu osebenzayo ukuthi hhayi sendlele i-paternity leave leyi kungcono lami ngincedise ekondleni komntwana yena loo njengoba esakhula. But siyakwazi ukuthi asingeke sagaranta sini ngoba abantu vele kuyatholakala ukuthi amatoti but hhayi injongo yokuthi nje abantu labantu abaningi bakholise nje ukuthi hhayi njengoba umkami selo mntwana lami
UMnumzana George Nkiwane ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Amanye amazwe ikakhulu ngentshonalanga avele ayapha ithuba lokuphumula kwabesilisa nxa omkabo bebelethile. Sibuze isakamuzi sakobulawayo Nkosazana Stars Matetebe ukuthi yena ulibona njani lelinyathelo.
Imvama yabo baba nxa kusanda kufika umntwana ekhaya obeplanelwe ehlelelwe kuhle. Ngibabona isikhathi esine ngobaba besiba lothando ebantwaneni bethanda kakhulu ukuba labantwana babo. Yebo kambe sesisiye emasikweni. kugcina sokungani kulophazi ngoba ubaba uzabe ehloni ezila umntwana osanda kuzalwa lokho kuyabe sokusemasikweni kodwa ngoba phela abantu sebeziphilisa isilungu leso esafikayo sebephila impilo yokungazili lutho ubaba I mean ufanele abe phansi kwakhe umama amsize njengoba nakubalisele baba kuyashota iphampa ushoteni umama nakezwa kuhle sigijimisela kudokotela omnye umama ubelethene operation uyayifuna uncedo lukababa lalo bengahlonipha ukubambusane kodwa-ke kunamanye ama-services ngesilungu esingathi ngesindebele esingathi imisetshenzanyanyana edinga isandla sikababa
unkosazana Stars Mathethebe isakhamuzi sakobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
EZimbabwe selikhuthazwe ukuthi lichiyane lomkhuba wokuthenga ukudla phandle kwelizwe lithuthukise umsebenzi wokulima ngenhloso yokuthengisela amanye amazwe. Kulokulima lijonge ukuthi uZulu athole ukudla okwaneleyo kuphela. Kubika uMark Peter Ntambe.
Khuluma emhlanganweni wezokutholakala kokudla elizweni owe-Fed Zimbabwe owenzelwe eHarare umsekeli kamphathi ntambo wezokulima umnumzana Padijanda ukhuthaze abalimi ukuba besebenze bejonge ukuthi uZulu athole okwenelayo ethi silodubo lokuzilinganisa lamanye amazwe sizithatha njengelizwe elingcono khona singenelisi ukulima okwenelayo nalo Zulu.
It's not good for us as Zimbabweans to think we are better than others.
Akusincedisi ukuzilinganisa namanye amazwe afana leZambia leMalawi sizidata njengelizwe elingcono. Ilizwe leZambia lona liyeneliza ukuzidolisa ukudla okwenelayo ngitsho leMalawi kodwa thina njengeZimbabwe sisehluleka noma silabantu abafundileyo kangaka. Asisebenzele ndawonye sithole izivuno ezizwayo.
Othi eZambia lilomumbu oyenelayo sikhuluma kanje noma lalo lilomumo womkhathi ofana lo wethu njalo lihlaselwe lalo ngokoma inhlanganiso zabalimi zikhuthaze ukuba kwengezelelwe usekelo lwemali ukuba beqhube umsebenzi wabo kakuhle. Umnumzana Joseph Mverecha wenhlanganiso yeBankers Association of Zimbabwe wazise ukuba amabhanga anikeza amadola angaba yizigidi ezingamakhulu athoba munye $900 million ngomnyaka emsebenzini zokulima.
Investment in research and development on better seed varieties.
Kudingakala ukuba sithuthukise imisebenzi yokulima ngokwengezela ulwazi ngezifundo zokucubungula, ukuvula insimu zokuthelezela kunye lokwengezelela usekelo kubalimi abamasimu amancane. Siphinde sisebenzise ama-warehouse angasetshenziswa njengezibambiso.
Ukhuthaze ukuba abalimi bavule indawo zokugcinela izilimo zabo ezama-warehouse ezingasetshenziswa njengezibambiso ngezikhathi bedinga usizo lwezikwelede kumabhanga. Umhlangano we-Feed Zimbabwe uxoxwe ngabeZimbabwe Agricultural Show Society bemanyene labeBuy Zimbabwe ukhuthaza ukuthuthukiswa kwezokulima ngokuthelezela njengendlela yokwengezelela isivuno kuleli. Ungenwe izinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Farmers Union, Bankers Association of Zimbabwe, Meteorological Department, Agricultural Dealers and Marketers Association, Grain Millers Association of Zimbabwe, labanye abakumsebenzi wokulima. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection kusasa sikhangela uhlelo lokutshengisela oluza kwenziwa ngabasakhulayo bezanu PF beveza usekelo lwabo kumongameli Mgabe ngolwesithathu olwe Million Men March. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0800-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungamile inkomo lomunye wami utatenda gumbo. Abasakhulayo bezanu PF babikwa bebamba osomabhizimusi ngamandla endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ukuthi bahlawule imali abazayisebenzisa kuhlelo lwabo lokutshengisela beveza usekelo kumongameli Mugabe olwe-Million Man March ngolwesithathu. Abacodoza umbuso kaMugabe abagoqela abamabandla aphikisayo bathi ukutshengisela lokhu ikudlalisa imali lesikhathi njalo bathi uMugabe sokumele asuke embusweni. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina mhlawumbe ikukutshengisela ukuthi izanu kayisamanga kuhle phela nxa upresident uMugabe sizedinga ukuthi abantu batshengisele ukuthi lokho besamthanda kubandla lakhe kutshengisa ukuthi mhlawumbe izinto kazimanga kuhle. Kodwa ngibone ngani ngezinye indlela kungabe kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela izinto sisehlangothini lwakhe upresident uMugabe ukuthi mhlawumbe nxa abantu laba abangu-1 million bengatholakala batshengisele ngokubethuthu bekhanya benelisile mhlawumbe kungenza ukuthi aqalise ukuthola ubukhokheli bakhe kwelezanu kungela abathi hhayi badinga ukuthi sebengathatha isikhundla sakhe. Nxa kuyukuthi into le ihambe kuhle mhlawumbe ngembana kwalokho singathola ukuthi udubo lelo besilubona phakathi kukaMugabe lo vice president uMnangagwa olokuthi bayalwisana lungaqala ukwehla.
Ukhona ubona besenelisa yini ukuthola abantu abangu-1 million njengokutsho kwabo?
Angiboni ukuthi bazenelise ukuthola abantu abangu-1 million. Imbonani mina kuyinto enzima kakhulu njengoba sona ukuthi loba ibandle le-LMDC elivele lona lisazakala ngokutshengisela le nto ezinjalo ngeke likwenelise ukuphumisa abantu abangu-1 million. Kodwa phela siyazi njalo ukuthi nxa kube lokutshengisela ukuthi abantu bebebangaki kulokho kutshengisela kuya ngokuthi obekhangela umbani. Ngibone ngani mina amaqembu afana le-ZBC namaphephandaba kahulumende aza kutsho ababazi ukuthi hayi bebetholakele mpela abantu abangu-1 million. Kodwa phandle kahle kahle ngibona kuzabazima ukuthi bathole abantu abangu-1 million.
Kwezinye isigaba zelizwe dokotela osomabhizimusi bathi babanjwa ngamandla ngabasakhulayo bezanu PF ukubana babaphe imali ezasetshenziswa kulolu hlelo. Uthini ngalinda?
Ngibona ngani mina osomabhizinisi abaningi kweleZimbabwe vele labo ngabantu abasebenzelana lezanu ngakhophela xa kuyukuthi bevele bethole ukusebenza beqhuba amabhizinisi abo ngokudlelana lezanu bafanele bakhangelele phela ukuthi izanu izabuya iyidinge khona ukuthi phela nxa isifuna ukuthi ithole izimali zivele kulabo abaqhuba amabhizinisi elizweni beyincediswa yimithetho njalo lokwenza kwezanu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseLondon kwelebhilithane. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukusilela kwemali emabhanga okuqhubekela phambili. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Ukutshengisela ukwenziwa ngabantu bakwele Kenya besola ikomishini ebona ngezokhetho kubikwa sokusabalele kwafika emadolobheni amakhulu amane alelo lizwe. Abezindaba bathi sokufe abantu abathathu ekulwisaneni phakathi kwalaba bantu lamapolisa. Esikhundleni saleli lizwe iNairobi, amapolisa eRiot abikwa esehlala ekombolozele isigodlo sekomishini le lapho okutshengiselwa khona kabili ngenyanga. I-hotel ye-City Plaza esigodlweni se-Greece ibikwa igcwele phambi hatshi ngabantu abahlawulela ukuhlala khona kodwa ngeziphepheli ezivela emhlubulweni we-Middle East lasezwekazi le-Afrika abazodinga amadlelo aluhlaza. Lokhu kwenzakale ngoncedo lwenhlanganiso esekela amabandla aphikisayo akulelo lizwe. Inhlanganiso ekhangela umsebenzi wokuhlela kuhle imoli eZimbabwe National Family Planning Council isiqale ukubha indlela entsha yokuvikela ukuzithwala iMavelon 28 phansi kwemizamo yayo yokupha abantu indlela ezijiyeneyo ukuze bakhethe ehambelana labo. Kubika uNothando Sibanda.
I-ZNFPC ithi indlela le entsha iyaqeda ubuhlungu kubomama basesikhathini, yehlise njalo ingozi yokuthola imvukuzane yohlobo lwe-ovarian cancer, njalo owesifazana ulakho ukuzithwala masinyane nje angama uwanatha. Lindlela, ebilokhu isahlolisiswa ukuthi isebenza njani, isiqalile ukuthengiswa ezibhedlela lemakliniki ngentengo ephansi yamadola amabili nje ngomnyaka. Linhlanganiso ithi lindlela yake yasetshenziswa eminyakeni yabo 1990 yasimiswa kodwa isiphendukile ngemva kokunanzelela ukuthi ihambelana labomama abaningi njalo omunye umhlobo wamaphilisi obukhona ubusungani uyasilela kancane kodwa uzatholakala njalo ngokugcweleyo ekupheleni kwalonyaka kusiyasungulwa u-2017. Umongikazi unkosikazi Nhlalwenhle Sithole uthi amaphilisi la asetholakala kanye lezinye indlela zokuvikela ezigoqela ukuvikela emacansini, ijekiseni, kanye lendlela zesikhathi eside, njalo wona amaphilisi la awalakho okuningi okuphazamisa umzimba.
Omama emakhaya benelisa ukuthi bathole lawa amaphilisi lamajekiseni lawa ahlatshwayo ukuthi umama angazithwali. Yiwe sijayele ukuthi siwathwale kodwa lawa athatha isibanga eside njengokuthi i-5 years esikhathini esiningi asilawo.
Ukucubungula ezempilakahle okwenziwa kuZimbabwe Demographic and Health Survey kuveza ukuthi bonke abantu abachadileyo abesilisa labesifazana bazi indlela yokuvikela ukubamba isisu eyodwa kuthi indlela ezaziwa ngabesifazana abaningi ngamaphilisi, ijekiseni kanye lendlela yokuvikela emacansini yabesilisa i-male condom. Usithole uthi liqiniso ukuthi ulwazi lwendlela zokuvikela lugcwele kuZulu weZimbabwe ikakhulu kwabesifazana ngoba lapha kukhulunywa ngempila kahle yabantwana kuyakhulunywa ngendlela zokuhlela imuli.
Thina eZimbabwe siya offer ama-family planning methods achiyeneyo amaningi. I-primary health care yethu icho ukuthi even umama oku-remote area uyenelisa ukuthi awathole. Ngokunjalo omama abaningi sebajayela ukuthi amaphilisi akhona njalo sebekwazi ukuthi asebenzani. Ufika ukuthi nxa lifika endaweni omama abaningi bayathakazelelwa njalo bayalibuza ukuthi lilawo njalo lezibhedlela bayahamba besiyathatha.
Unkosikazi Gertrude Mpofu uthi uyamukela lindlela entsha yokuvikela kubamba isisu ngoba abesifazana abaningi bayaswela indlela ehambelana labo ingabaphazamisi ngezinye indlela ama-side effects.
Aletha eminye imikhuhlane emzimbeni yethu. Ufumana ukuthi ngesinye isikhathi uyabususopha kakhulu uma usiya esikhathini, kumbe uchaywe likhanda, kumbe uzwe umzimba usiba buhlungu, njalo abanye amaphilisi lawa abenza imizimba yabo ikhule kakhulu, abanye imizimba yabo igcina ibezacile.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi uZulu akhumbule ukuthi indlela zokuvikela ukubamba isisu eziningi azivikeli kumikhuhlane emacansini, kungakho kukhuthazwa ukuthi abantu basebenzise indlela zokuvikela emacansini. Osebenza kuZNFPC unkosikazi Thelma Spindi uthi balokhu bekhankasa bekhuthaza ukuvikela emacansini ngoba indlela zokuvikela ukubamba isisu azivikeli ekuthelelweni igciwane lengculaza leminye imihlobo yengulamakhwa.
Amakhondomu arayithi ngoba is a family planning method e-preventa i-pregnancy and at the same time i-preventa HIV and AIDS. So uzothi la amanye ama-family planning methods a-prevent i-HIV le-AIDS, a-preventa kuphela ukuzithwala.
owesilisa umnumzana Jafet Sayi uthi kuyancumeka ukuthi uhulumende uhlezi edinga indlela ezintsha zokuphathisa besifazana kodwa kusadingeka ukuthi abesilisa labo baphatheke kunhlelo zokuvikela ukuzithwala ngoba labo beyingxenye yemuli
kulezi nsuku esiphila kizo obaba labo kuqakathekile ukuthi bephatheke kulelu hlelo le-family plan ngoba simfihlo yabo mama kuphela kudingakala ukuthi bonke behlale phansi behlanganise ingqondo bebekwazi ukuthi simfuna sibafuna nini abantwana ngasiphi isikhathi ngoba kuba luhlupho nxa umama ezenzela nkulu into enjalo mhla ubaba esibakwazi kuba lohlupho kugcina usiba kuphela umendo
iMavelon 28 ilethwe ngemva kokuba iZNFPC ithole usekelo kolunye uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe wonke, United Nations Population Fund, UNFPA. Lindlela ilandela enye ethulwa kuminyaka esanda kudlula, iImplanon, esebenza okweminyaka emithathu, kuthi ngemva kwalesi sikhathi, owesifazana abe lakho ukuzithwala ngemva kwamaviki amathathu nje eyikhiphile. Ize ukuzaphathisa labo ababengahambelani le no plant kanye le jadel eyibachiya bengayi esikhathini ngendlela lapho besebenzisa indlela lezi. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-FC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane ye-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum linqobele Border Strikers nge-3 kanyango omgqibelo okuyimpumela elitshiyese lemiklomelo elitshumi lathoba munomunye. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu le-Islanders lona lemiklomelo elitshumi lane njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Harare City ngesonto. Ukapteni weqembu leBhosa uFelix Chindungwe uthi impumela itsho ukuba balahlekelwe yimiklomelo emibili njengoba bekuyibo abakade bedlala besekhaya. Iqembu leCapes United lihlezi kwindawo yesithathu lalo lile miklomelo elingene le-Highlanders njalo libe ngutshikilo bhanqa 2-2 leZPC Kariba ngomgqibelo. Lona iqembu leZPC Kariba likwindawo yesine njalo lile miklomelo elitshumi lambili okulinani eliphethwe liqembu elikwindawo yesihlanu ele-Triangle lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lelebulawayo City ngesonto. Kundawo yesithupha kule qembu le-Hawmine lona lile miklomelo elitshumi lanye njalo linqotshwe ngele-1 nge-2 kanya ngesonto. Iqembu le-Chickenin linqobe leMtare City nge-3-1 ngesonto njalo lihlezi kwindawo yesikhombisa lile miklomelo elitshumi. Kundawo yethobamunembili kule qembu le-1 lalo ile miklomelo elitshumi ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu amane abalisa ele-Harare City, ele-Bulawayo City, ele-Nkezi Platinum kanye lele-Dynamos wonke ale miklomelo eyithobamunembili. Kundawo yetshumi lantathu kule qembu le-Cholojo ele miklomelo eyisikhombisa njalo linqotshwe nge-1 kanyanga ele-Dynamos ngomgqibelo. Ukapteni weqembu le-Cholojo William Steamer uthi kuzamele belungisise amaphutha abo emdlalweni olandelayo. Iqembu leChapungu lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leNkezi Platinum likundawo yetshumi lantathu njalo lile miklomelo eyisithupha. Kundawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leMtare City Rovers lona elile miklomelo eyisithupha ukuthi ngaphansi kwengalane kuhlezi iqembu leBorder Strikers lona elingela ngitsho lowodwa umklomelo selidlale imidlalo eyisikhombisa. Imidlalo yesigaba se-PSL iqhubekela phambili ngolwesithathu njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala leNkezi Platinum enkundleni yePapa Fields. IZPC Kariba izadlala leWange ngaseNyamunga. Abafana beBorder Strikers bazadibana leqembu leCholojo enkundleni yeMaclass. Iqembu leChickenin lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve kuthi eleTriangle lizadlala leMtare City Rovers enkundleni yeGibo. NgolweSine iqembu leHawmine lizanqikelana leFC Platinum enkundleni eluveve. NgolweSihlanu iqembu leHarare City lizemukela eleChapungu enkundleni yeRufaro. Kuthi ngomgqibelo iqembu leDynamos lizanqikelana leHighlanders enkundleni yeNational Sports. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lakithi. Hayike kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo ngilitshiya kuhlelo lweStudio 7 Live Talk lila.